Yebo, siyabheka ukuthi u-2024 sezafika, njalo ama-elections sezafika lapha e-America. So ama-parties amaningi, ama-candidate amaningi asezama ukuthi ezidifferentiate bona kwamanye ama-candidate. So okwenziwa nguPence, owayengu-vice president ka-Trump, usetshengisa manje ukuthi yena wehlukene kulo Trump. Uyakwazi ukuthi u-Trump uzaba ngenye i-competitor yakhe during ama-primary ama-Republican. So kuqakathekile ukuthi yena atshengisele abantu ukuthi wehlukane ngani lo Trump. So sizabona khathesi sevuma izono zika-Trump ezika-January 6. Siyazi ukuthi uPence was one of the victims, abantu abangena esigodlweni, ngoba wayenguye owakumele esatisfy amavoti. So Pence waba ku-position e-compromise kakhulu, wayengalimala. So kodwa isikhathi esiningi simbone ekhuluma kodwa eziluma ulimi, obengakhulumi konke okubi ngo-Trump. Kodwa simbonile recently usephuma sibili, usechothoza u-Trump ngokwenzakala mhla ka-January 6. So lokhu sekuyi-strategy really ukuthi yena atshengise abantu ukuthi yena wehlukile ku-Trump. Ngombono wami mbonangani kuma-Republican primaries, ama-Republican nxa efuna i-candidate enganelisa ukuthi imelane lo-Biden kumbe le-candidate yama-Democrat.
Yena uPence ubone ngaba lamathuba na okunqoba uTrump kukhetho?
Umuntu onjengo-Pence ngumuntu ongani kuthiwa ulesithunzi. So mbona ngani ule chance nxa ukuthi ama-Republican esedlulile ku-Trump. Ngombono wami mbona ama-Republican amaningi asefaka u-Trump ku-rearview mirror, sekhangela phambili. So ngibona ngani uPence ule high chance ukuthi abe yi-candidate yama-Republican.